sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mogela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 21 kuNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamdulillah, sithaya sibe. Hawu sithaya sibe ngoba uthi kusukuthi siye ku next building. Bathe mathe ama building la yoni building leyi thora kanje ethi sikiyo. Esikiyo sithana. So awesaphi get what is the figure ababa sike ngikuthi ngisibe kungani pambi next stop.
Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo esake sasetshenziswa inkampani ethengisa izimota eToyota kobulawayo namuhla kwatsha izimota eziyisithupha.
Idolobho lakobulawayo lithole amandla okuthi siboleke imali engange 10 million ukuthi sifeze uhlelo lokuthutha ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayisuwa.
Ikansili yakobulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa ama roadblocks. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo esake sasetshenziswa inkampani ethengisa izimota iToyota kobulawayo namuhla kwatsha izimota eziyisithupha ebezipakwe phandle. Isakhiwo lesi siduzane lesakhiwo sabacuphi iMagnet House esitaladeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo lo 11th Avenue. Iziphathamandla zikamansipala zithi umlilo lo ungaba obangelwe imihambuma esihlala kusakhiwo lesi ngoba ibalekela amakhaza njalo etshona ibase umlilo. Phakathi kwesakhiwo lesi kubikwabe kungela lutho. Ababona ngokucitsha umlilo abe-fire brigade benelise ukucima lumlilo benelisa ukuvimba ukulumatha kwezinye izakhiwo eziseduzane. Sixhume omunye wababone umlilo lo umnumzana Paul Masuku yena osebenza duzane lesakhiwo esithileyo lesi.
Kwazi ngubuilding yeneso ngazomvukwasa kulo mlilo bemtshela ukuthi hayi phuma uyokhipha imoto yakho lapho ekhona kuphezu kwebuilding sakulo mlilo. Ngase ngigijima ngayo thatha imoto yami ngayikhipha ngayiphakela khatshana. Hamdulillah sitshaya sibe. Hawu sitshayele sibe ngoba uthi kusukuthi ufike ku next building. Bathe mathe ama building la yoni building leyi thora kanje ethi sikiyo. Esikiyo sitshana. So awesaphi get what is the figure ababa sike ngikuthi ngisibe kungani pambi next door.
Vene lisile na ukucitsha umlilo abe fire brigade lapho.
Hayi vene lisile ukucitsha but ayona building yale ayona story chile sibe lichile kakhulu. Hayi chile sibe.
Ve kulani phakathi kwali bilidi Masuku.
Hayi bengasela lutho. Because amagilazi angkhona ebesefile building yale. So it is point that very 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 ndazi sala phakathi. Because I building yesila ma 4 years vele ingenabantu phakathi. Yesihlale. I building yethengiswayo kanyani abanikazi imali abazifunayo imali ezizeziphezu kakhulu. So bebengelandaba lokuthi akula abantu.
Ukhona yiphi kahle libhilidi? Kuthiwa ibhilidi yeToyota.
Ye, yikho iToyota lapho yayikhona. So kwakutshelwa kwakuligaraje kwakutshelwa khona iphetho kudelisa lezimali. Engakasuki beseyangaphetshela yibhilidi yakhona.
Ukuthiwa ubangelwe yini kahle lomlilo nxa bekhuluma be-fire brigade?
Umlilo ubangelwe isibhonda ezikade zihlala phakathi kwabana bezilayitho umlilo. Ukuthi nezikhiwo umlilo lokhu kona wasulumata wabamba yikho kusokuqina swalo manakalo nalo.
Izimota ezithileyo zingaki zona?
Aba bazisevile izimota cause yami la yamadi ikona apho somdilo sokuthuma zwana bana babe bambiza ngabe angabaza enye yankhona imoto elunikazwe bengekho bayiphanya amawindi bayi dose injalo enye yathi ngiyamaseyahola kuthe phazile kwabana bayiphanyile futhi iwindi bangangena phakathi bayikhipha futhi khonapho kunyora amashiya ngaphele imoto yankhona bengekho juse.
Umnumzana Paul Masuku isakhamuzi sakoBulawayo esifike kusakhiwo esichileyo kuleli dolobho namuhla. Siloko sise dolobheni lakoBulawayo, ikhansili yaleli dolobho isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Uhlelo lolu lubiza izigidi ezingamachumi zamadola. Kubika uNompumelelo Moyo.
Eminyakeni edluleyo ikhansili ibihlawula imali enenyi yokulahla amanzi angcolileyo ikakhulu lawo aphuma ezambuzini ngoba ezinye impompi ezithwala ingcekeza sezizindala. Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosazana nesisampofu uveze lokhu kusehlakalo sokubonisa intatheli izindaba labohlangothi lwe-Environmental Management Authority esibangeni asebefike khona ngalumsebenzi.
Idolobho lakoBulawayo lithole amandla okuthi siboleke imali engange 10 million ukuthi sifeze uhlelo lokuthutha ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayesuwa. Siyacebisa izakhamizi ukuthi zingalahleli izibi mihlenyana, njalo nxa sikhanyela izambuzi singalahleli inhlabathi, amalembu, konke okuyenza isystem iblocke.
Umanjinela wekhansili umnumzana Cedric Masuku uthi ngaphandle kokulungisa imitshina yokuhlamba amanzi angcolileyo lempompi ezithwala lamanzi zindala sebezikhupha befaka ezintsha lo manje izulu eliningi elamayo libaphazamise ukufeza lomsebenzi masinya.
Lapha eSouth Town and Lobenville sirehabilitate isuwa yakholapsayo, isuwa le ithatha amanzi la angcolileyo asema-treatment works ethu asemguza ukuthiwa yi-Ezelby treatment works. So iswale because it collapsed, siyakhipha amapipeline amadala sifaka amatsha ukuze sikwazi ukuthi sifikise amanzi la angcolileyo e-treatment works yethu.
Ngemva kokuyabona impompi ezilungiswayo e-Umguza, intatheli zindaba zidlule ziboniswa inqwaba yezibi ezilahlwa mahlayana izakhamizi zelokishi leMakhokhoba laloba ikhansili ibutha izibi maviki onke. Isakhamuzi seMakhokhoba esibona ngokuhlanzeka umnumzana Raymond Gombeza uthe kuyabacasula ukuba abantu balahla izibi yonke indawo.
Ingcekeza leyi siningi kakhulu and sokubhona kakhulu ukuthi anytime kungaphambanisa i-health yabantu. Abayibo abayokomthetho kumele bathathe icebo ukuthi umuntu wonke olahla ingcekeza kumele abotshwe.
Umqondisi we-EMA koBulawayo umnumzana Decent Ndlovu uthe lihle inyathelo elithethwe ikhansili noma nje edaniswa izakhamizi ezilahla izibi mahlayana.
Thina kuluhlelo esilwamukelayo kakhulu sikhangele SLB3-2 rehabilitation, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi bakwenze ngokuphangisa ngoba ingcekeza leyi kumale ithole ukuthi ihlanzwe ngendlela eqondileyo ukuze iye kuwemvelo ingehlanziweyo kulokuthi ingcolise indawo yethu esiphila kiyo. Uyayangisa njalo kakhulu kusithelela inhloni, ikakhulu nxa ungumuntu weMakhokhoba usazi ukuthi indawo yakho ingcolile. Kumele abahlali beMakhokhoba bazwisise ukuthi lapha bakhona kumele kuhlanzeke, bangakhiphi ingcekeza ezindlini zabo befake emgwaqweni.
Impompi eziningi ezithwala ingcekeza koBulawayo zafakwa ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho abamhlophe esezizindala njalo sezidlekile, sekudingeka ukuba kufakwe ezintsha. Izifudlana ezinenyi koBulawayo zigijima amanzi engcekeza ngoba impompi ezinenyi sezabhoboka sezichitha amanzi engcekeza indawo yonke. Ngimele iStudio 7 ngise umguza ngingunompumelelo moyo.
Uhulumende semanyanele nhlangothi zomanyano we-United Nations ekuphawuleni umkhankaso wokudinga imali yokuphathisa iziphepheli phansi kwesikhwama se-Interagency Refugee Appeal. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo esiqondiswe enhlanganisweni ezehlukeneyo ezisebenzisana loZulu siza eZimbabwe lisanda kumanyana lamazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa abadinga ukuphephela kwamanye amazwe. Olwe World Refugee Day lukamhla ka 20 Nhlangula minyaka yonke. EZimbabwe lithi sesedlula inkulungwane ezisithupha isiphepheli ezivalekela elizweni zivela eMozambique ezihlala kuBotshepinge, Nyanga lakwezinye iziqindi esigabeni seManicaland. Umphathintambo emahofisini omsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Clifford Cameron Sibanda nguye oze emele umsekeli kamongameli obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi owenzelwe eRainbow Towers eHarare.
Umkhosi lo uphathelane lokucela uncedo mayelana lalabo abayizihambi, ama-refugees abakhona bevelele endaweni ezijeneyo abatholakala lapha eZimbabwe, ngoba iZimbabwe iyingxenye yenhlangano zamazwe abambeneyo awomhlaba le-Africa, inhlangano yokubambana kwe-Africa.
Usibande ethi kuthethwe leli nyathelo ukuze kunakekelwe iziphepheli esezisanda ikakhulu ezivalekela ukungahlaliseki okuseMozambique.
Besifisa ukuthi ngabayagcinakala eTongogara Camp ukwenzela ukuthi bathole izindawo zokuhlala lempahla ezihlanzekileyo njengeziphepheli ukuthi sibancede.
Umeli wenhlanganiso ebonake ezokulondolozwa kweziphepheli enhlanganisweni e-United Nations High Commissioner for Refugees elizweni UNHCR Zimbabwe, uMnumzana Robert Tibagwa, uncomele Zimbabwe ngokuqhubeka lisemukela abaza ukuzaphephela elizweni lokuzadinga indawo zokuhlala, ikakhulu ngalesi sikhathi kulokuqansa kwababalekela kuleli bevelela kwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk namhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zizevula amabhizimusi ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations uMnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile kakhulu ngenhlalakahle yabantu abavalelwe edolobheni le-Raqqa kwele-Syria ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS asebele minyaka emibili bengatholi kwelatshwa lokudla okwaneleyo. Amapolisa kwele Belgium adubule abulala undoda onakanelwa ukuthi ubelungiselela ukuthiya ibhomba lokuzivazela esitishini sesitimela esigodlweni salelo lizwe iBrussels. Kubikwa kungela muntu olimeleyo kulesi sehlakalo. Lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa loMnumzana Nkosi kaNdlovu osehlale kwelePilitane okweminyaka eyi-92. UNdlovu odabuka eNkayi uphakathi kohlelo lokukhuthaza abanye bakhe abadabuka khonale eNkayi behlala eNgilandi ukuthi bathuthukise isigaba sabo.
Ngihlala eWolverhampton. Wolverhampton iduze kweBirmingham.
Usule minyaka emingaki uhlala khona ngapha?
Shukuthi sengilabo labo 8 years or so. 10 years actually.
Sizwa kuthiwa lilohlelo eliloqoqayo lapha. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Uhlelo lolu mfowethu Chris ngolokuthi sizame njengabantu benkayi ukuthi sizenzele thina. Ngoba isintu sithi ithendele lihle ngelikhala ligijima. Indawo yakithi liyana indawo ekhangelelwe phansi kakhulu, angazi ngasizathu bani. Uyabona ukuthi nxa ngikhula ngambona i-newspaper, nxa udobha i-newspaper mbe chronic, ubone kuphonga kuthiwa Nkayimen medals woman over piece of meat, Nkayimen does this, Nkayimen. Izinto ezingane zitshengisa ukungahlakaniphi zisenziwa. But ngasengicabanga ngo-April nje nalo mhla ka-11 ekuseni ngithi kunkosikazi, abantu abasenkayi bonke abalapha e-UK nxa singabambana babona umbono lwane ngiwenza ezidulini, but singaconcentrate ezidulini, siwuthathe siwuse inkayi yonke. Into le ingahamba uthi utshoni, ngasesithi no, ngadinga abantu benkayi lapha bezongu-5 ngithi labo bedinga abanye bedinga abanye. And then bese sikhangela ukuthi thina sihlale phansi sikhipheni izimali every month, silungiseni izibhedlela, siqale ngesibhedlela sethu inkayi general, simeke sure ukuthi uyabona mfowethu Chris, umuntu kathi esengaqamuka kumbe ngenqola ehambe enkayi uhanjiswa enyatha akula x-ray machine enkayi, akula ngubo, kulabo bhayibo mana benethi na blanket, akula ngubo ezizwayo, akula mortuaries. Abazali bethu bangafa la enkayi, sithola sebencwatshiwe because engafa namuhla ekuseni ntambama kumele angcwatshwe, akula mortuary. Kumele silungiseni mortuary, a state of the art hospital, sidonethele imibheda ephakamayo nale esiyibona ezibhedlela zalapha emazweni. Hayi lokhana indawo zokubelethela omama, indawo zokumama besiyalindela kubeletha, sisuka lapho umnyaka olandelayo singena izikolo zonke, ama-secondary school, ama-primary, simeke sure ukuthi kulamabhuku awokubala lama-textbooks, lezinto zama-teachers zokubancedisa ukufunda. Singaqeda lapho umnyaka wesithathu sikhangeleni amadamu wona lana avala ithebethebe ngezileyi esasizisebenzisa lazo singakwazi sizinceda ngesikhathi lathi singelazinqola, abantu bagqibela amadamu ngezileyi. But kwakungasekucala labo lalo, konke isikhathi sakhona siwagebheni abe lamanzi, sifaka izibhorane, inkomo zenkayi zingacubi, kungabi lo mntwana wenkayi olekhwashiyoka because kuswelakala ukuthi umntu alima imbhida, alima umumba, alima amakhabishi, athengise azuze i-£5 ahambise umntana, i-$5 ahambise umntana akhe esikolo. Inkayi sifuna ukuthi nxa nge-5 years ngikhuluma, so kube yindawo okuthiwa kulamanzi, izikolo zilamabhuku, izibhedlela zile mithi, zile mbheda, zile zinguba, kulamuntu othe gula abulawe ngumkando futhi.
Bona baningi okunganani abantu benkayi abahlala khona ngapho eBhilidani?
Ngokubona kwami mbona ngani singafika engxa i-300, but asebe ku-group kathesi singu-110, we are dingling between 140 and 145. Abanye bayachiya ngezizathu nje, abanye mhlawumbe babe bengawuboni ngoba yonke into nxa ivele iqalisa iba labayibonayo labangayiboniyo nabanye abazayigada ikitini. So at the moment singu-143, but ngicabanga ukuthi nxa singatshelana sonke sazane singayibamba i-200 to 300, and nxa sikhipha ama-£20 every month Chris, kungathi wena abantu abangu-100 seyabangu-100 bakhipha ama-£20, kusho ukuthi every month siyabe sisenelisa ukuthi sikhiphe 2000. Is it 2000? Yeah, 2000 every month. Unjele ukuthi nxa sikhipha 2000 every month, £2000 by 12 months, how much is that?
Bakhona yini abangaveli enkayi kodwa belisekele?
Ngiyabonga lokho mfowethu Chris. Sithe khona as long as umuntu whether ngweZimbabwe kumbe ngwalapha England, as long as ezwisisa ukuthi ukusijoyina kwakhe uzosincedisa ukudeveloping inkayi for now, for the next 5-10 years, asilandaba ukuthi uvela ngaphi. Kulabakhwenyana benkayi, kulabomalukazana benkayi, kulabanye nje abafowethu abathanda inkayi, abanye bafundisa inkayi, basebenza inkayi, abanye nje bayayithanda inkayi. Asivaleli muntu, ezengeza umuntu wakhona ezabakwazi ukuthi nxa esijoyina asikhulumi politics, asikhulumi i-church, asikhulumi ima-jokes, i-business forum, sizokhuluma ngokwathi inkayi. Kungakhethelekile ukuthi ungena liphi ibandla lezokholo, ungena liphi ibandla lembangazwe, asikhulumi ngalokho, sikhuluma ngokuthuthukisa inkayi, full stop. Ezengeza umuntu wakhona ezwisisa khona lokho, anybody is free to join us.
Umnumzana Nkosi kaNdlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kweBhilidani njalo ungumhlabeleli. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa inani lemigoqo efakwa ngamapholisa emigwaqweni, ama-roadblocks. Kuvika uMartin Ngwenya.
uhulumende weZimbabwe uthi uzakwehlisa inani lemigoqo yamapholisa emgwaqweni yama-roadblocks kusale engamachumi amane kuphela elizweni. Lokhu kulandela ukukhonona okwenziwa isihambi ngitsho lezivakashi ezivela phandle kwelizwe bekhala ngokubambeka ngenxa yalama-roadblocks, kukanti izikhathi eziningi amapholisa abikwa ekhala ngokufumbathiswa. Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe, umnumzana Ignatius Chombo, ubikwa ejele idale lephalamende ukuthi uhulumende wakhe uzakwehlisa inani lama-roadblocks lam. Isabelo sinye ngasinye sibikwa saba lama-roadblocks amane, kodwa uChombo uthaza khuphuka ukhangele umumo okufana lobugebengu. Inyathela lokwehlisa ama-roadblocks ngabe kade lenziwa ngoba isikhambi zithwele amagabha avuzayo, kutsho umnumzana Dumisani Ncube esehaboroni.
Ya na ngizibuza ukuthi why bengareduce ngamanambo ama-roadblocks lawa kususela kudala vele, cause ama-roads web aweZimbabwe we now a nightmare vele uhamba kiwo ngendaba zama-roadblocks lawa.
Kodwa uyazibuza uNcube uthi kuyenzakala na ukuthi amapholisa alingalinyeki angezelele njalo ama-roadblocks la.
Sizabona nxa kuzaphumeleli kwinto khona ukhaza bewukhulumile, cause amapolisi besejele ukudla khonapho bezokuyilapha abadlela khona vele, so asazi nxa kuzaphumelela.
Amapholisa abonakala njengemigoqo evimba ukungena kwezivakatshi ezizwe ezileta imali yakwamanye amazwe, i-foreign currency.
Asiwaboni njengepolice service, we see them more like a police force, cause bona bakufuna emgwaqweni ukuthathela abantu izimali. Abaphathi kahle la ma-tourists la abisa imali elizweni ngoba babhizi kuma-roadblocks kuma-highway leading to ama-tourist resorts bebathathela imali.
Kubikwa zonke izethekeli ezingena eZimbabwe, uma zibuzwa lugatsha olubona ngezethekeli olwe-tourism, zikhonona ukuphathwa ngocuku ngamapholisa, njalo besithi ama-roadblocks amapholisa amaningi kakhulu. Nyakenye iqula elasuka eBotswana lisiyadinga amathuba okuvula amabhizimusi eZimbabwe lakhonona kakhulu ngale mgoqo yamapholisa okugoqela ama-roadblocks lam. Lisithi lokhu kwachiya inhliziyo zabo zimnyama ngokubuyela njalo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Enkundleni yeWhatsApp sicelile balaleli ukuthi lisithumezele imibono yenu ngohlelo lukahulumende olokubambisana lenhlangothi ze-United Nations zokudinga usizo lwemali yokuphathisa isiphepheli. Nansi imibono ethunyelwe ngabanye benu. UBhekisipho uthi iZimbabwe ingasiza ngani yona isehluleka ukusiza abantu bayo. UVota Moyo yena uthi umqondo muhle lo, kodwa luhulumende kalungise kuqala ukuthi abantu bakhe bengabe isiphepheli. UPrince Ncube uthi uhlupho yikuthi asikho isinqumo uhulumende weZimbabwe angaphuma laso, ngakho siyiphelekezela abanye kuphela. Ulunga uthi singamaZimbabweans siyaludinga lolu sizo, sisekhaya kodwa uhulumende uchaya engathi kaboni ubunzima esibhekane nabo sisemazweni wonke kulomhlaba, kodwa sidinga ukuxashwa. UBusani yena uthi uhulumende weZimbabwe kumele alungise isimo somnotho, yikho okungasisiza noma okungasiza iZimbabwe. Yiyo ke imibono esithunyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu le-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo lamhlanje uqhubekela phambili esenza izimanga umgijimi uObey Makamo, yena oseleminyaka emine encintisa kumjaho we-marathon. Kubika uJoseph Njanji.
UObey Makamo uzelwe ngenyanga kamabasa ngomnyaka ka-2007 uqale ukuphatheka kumncintiswano yokugijima imango emide ngomnyaka ka-2014 lapho aphatheke khona kumncintiswano we-cross country championships waqhutshelwa endaweni yeNketa Park eselokitshini leMpophoma. Lo mfanyana ofunda esikolo sesamathonga esendaweni yeHlekwini ugijima endaweni loyise uBrian owayelilunga leqembu leHarlem Athletics Club ebutsheni bakhe esahlala edolobheni leMutare, njalo kunguye onanzelele isiphiwo somntanakhe ngesikhathi lumfana emlandela nxa ezigijimela nje eqinisa umzimba.
Ngikugijima vela ngazwe nila. Ngangithanda ukuhamba ukugijima nje. Ngodinga. Vela ngakagrise. La ngathi ngibe ngisengathi. Ngoba yase bonke ukuthi amthe nomlo sikhule.
Ngenyanga kamabasa wobe uphatheke kumncintiswano we-PPC Matopos 33 Mile Ultra Marathon ongamakhilomitha ngamachumi amahlanu lantathu. Baningi abasole ungena kwakhe kulomncintiswano besithi kumhlukumeza, kodwa uyise ka-Obey uBrian uthi yena umntanakhe uzaqhubeka egijima ngoba isiphiwo sakhe yasiphiwa ngumdali.
Angikwanisi ukuthi ngithi ungagijimi mina ngima sengibona ukuthi isiphiwo sakhe awuzake kwenzakale. So kungenza into engenzakale nebantu omnyama siyata kuvunyelwa yethen that. But emakhiweni bagijima basebancane, manje into eziningi basebancane balikwenza lapha yethi nabantu omnyama sisithi hayi akuyenze simncane kakhulu. Hayi simtsheni asibone ukuthi uzafika ngayo. Singathi asikufakele kwimfuno enkulu ngoba kuleta kuye.
UBrian uthi isifiso sakhe ngesokuba umntanakhe athi angafikisa iminyaka elitshumi lesithupha kumbe elitshumi lesikhombisa ayephatheka kumncintiswano wodumo owe-Comrades Marathon elizweni le-South Africa. Laye u-Obey uvumelana loyise ukuba ule kusasa enhle emdlalweni wokugijima. Ensukwini esanda kwedlula u-Obey loyise baphatheke kumncintiswano we-Old Mutual Nkulumane Fun Run lapho aphatheke khona kumjaho we-10 kilometers njalo uqede ngemva kwemizuzu engamachumi amathathu lanhlanu le mizuzwana engamachumi amahlanu 35 minutes and 50 seconds. Njalo unqobe kulomncintiswano u-Kenicius Nyamuta utshaye intambo ngemva kwemizuzu engamachumi amabili lathoba mune munye ele mizuzwana engamachumi amathathu lanhlanu 29 minutes and 35 seconds. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sakithi sokumani niye enjelele ingoma emnandi siphiwa ngomhlabeleli womehlo kaZulu uthi yena kunomoya. Silogqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo koBulawayo kwatsha izimota eziyisithupha. Ikansili yakoBulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukando nabafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.